Ekhuluma esenkundleni ephela ndaba lamhlanje emini umnumzana Tshamisa uthela nxa ibandla lakhe lisanda kubunjwa indlela eliqhube ngayo ukhetho yathembisa ukuthi iyeza inkululeko kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo.
Bantu hayi umuntu angaka uyasaba na.
Akangasayiqhuqhuza inzwisa yona leyo.
Izani ukuthi uyasaba na. But we have told them this is just to put you on notice that next year come no makanjani come what asifuni George we are going to win in this country. Do you think it's a normal country when we have all these resources but we have nothing to show for it? Nothing is there. No love, no roads, no infrastructure, no education, no money, nothing to show that we have liberated our country.
Wethese uhulumende umlando wokubhidliza umnotho kuleli esithi ibandla lakhe lingangena embusweni lizaqeda indubo ezibhekanelo zulu.
Aliyakula kathesa angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngayo. Abanye bayasebenzisa irand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa i-US dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi, abanye bayasebenzisa inkukhu. So when you go into a shop, the shop has five different prices. Inkukhu price, imbuzi price, US dollar price, RTGS price, Eco Cash price, Rand price, Pula price. That's not a country.
Ukansila kaWard 7 umnumzana Jason Mazalo osanda ukhethwa uthi uzaqhubekela phambili eyisithunywa sezakhamizi eGwanda.
Nxa abantu bengethesa umlandu lowo lami ngilomlandu ukuthi ngihloniphe ivoti yabo, ngilomlandu ukuthi ngihloniphe konke esikubophileyo, ngifeze konke esikukhulumileyo abantu bakaWard 7.
Umnumzana Washman Ncube ongumsekeli kamkhokheli we-TCC uthi ibandla lezanu-PF lizamile ukubhidliza ibandla labo kodwa lehluleka.
Ijaha leli likhaliphile labona phambili le okungabona amanye amahlo. Ababulali labanamasela lawana abantshontsha bantshontsha izimali baze bantshontshe lamabizo amanye amaphathi wabona ukuthi hayi lalanini la mabizo lawo elwatshontshileyo kodwa abantu bezimbabwe lingeke labantshontsha balami njengoTshamisa.
Unkosikazi Thokozani Khuphe oke wahlamukela umnumzana Tshamisa ngomunye walabo abakade bekhona emhlanganweni weGwanda uthe ngakho ngcono ngaba ngumongameli welizwe ngaphandle kukamnumzana Tshamisa.
UPresident Tshamisa nguye kuphela ozalinika imisebenzi, nguye kuphela ozalinika ukudla ezindlini zenu, nguye kuphela ozalinika impilo enhle. Come 2023 uPresident Tshamisa kumele kambe State House asinike ngubuzo angena ujaha
umnumzana Godfrey Masuku ongumfo wabo eqhawe lesizwe umnumzana Lucas Masuku uthi ubekubandla leZANU-PF kodwa selifulathele ngoba kungekho elikwenzayo.
Ngiyabonga kwanjomuhle sengilani kwanjomuhle from ZANU-PF bona ngangene izikuba ibe khona abatshana bayesikolo abajakha emsebenzini Tshamisa waye.
Umnumzana Tshamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi aphinde ayevota mhla welanga ukuze ibandla leZANU-PF lingathola amathuba okuqilibezela kukhetho. Ibandla leZANU-PF lona lihlezi lisithi linenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni wabatsha bebandla leZANU-PF osanda kugqutshwa eHarare umkhekheli walo umnumzana Emerson Mangagwa uthe usola abasebenzi lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.